Thina njengezaphu sikhumbula iqhawe indoda emadodeni. Look out ukhalisa abantu uvuma indaba umafela okwamasuku kwaze kwafika isikhathi lapho uGeneral Peter Walls waphuma mgceke wathi yena engathola ibutho lezipra lelakhe uzathatha iAfrica from Cape to Cairo. Lokho kuyikuncoma ubukhali obebutho lezipra. So sikhumbula indoda sibili eyazimisela ukukhulula ilizwe.
Ekutshoneni kukamasuku wayele minyaka engamachumi amane lasithupha ngo-1986. Kwahamba njani okwaze kwabangela ukufa kwakhe esasemutsha?
Sibuhlungu ngoba uLookout ufe esezandleni zalabo alwa labo ukuthi akhulule ilizwe. ULookout ufe engumuntu obebotshelwe icala angalenzanga. Lamankantolo i-court yamkhulula bamthatha bamphosa ejele waze wafa ebotshwe ngamanketa. Abambophayo abambulalayo yibo laba ababusayo khathesi. Siyakubona ke simkhumbula uLookout ukuthi akuphelelanga kuye. Ingakho ke namhlanje uJob Sikhali usejele. Ingakho ke namhlanje namuhla ngikhuluma kunje kungolwesithathu uAndrew Ndlovu, omunye obengumsekeli kaLookout empini, onguye usecretary we-national security yezapho khathesi, bamthethe izolo ebusuku ekobulawayo bayamfaka ejele. Usendleleni khathesi, ngikhuluma nje esiyaharare. Labanye be-MRP labasejele. Kuyatshengisela ke khona ukuthi laba bathakathi ababulaliswa uLookout basabhizi ngakho bayakwenza namhlanje. Simkhumbula nje sinanza njalo ukuthi akukho sokutshintshile. Bonke laba bade besebenza loRobert Mugabe besona elizweni basaqhubeka ngakho.